Iqembu leZimbabwe linqobe nge-7 ka-1 xa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalelile eMauritius njengoba emdlalweni wehlandla lokuqala uqhutshelwe khona kwele-Mauritius linqobe nge-4-0 kuthi lamhla linqobe nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Papa Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba akwenzileyo.
Njengombona kuthi bonke badlale kuhle. Ungabona uphume egameni ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi ukuthi khona abafana badlalanga kuhle. Hayi, but overall but team yonke yenze kuhle. So hayi, I think iMauritius layo iyazama. I mean ilizwe elincane bazama ukwakha. I just hope bazaba right.
Umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube nguye olitshayela emambuleni kathathu emdlalweni wanamhla ukuthi ohlohlele iqembu leMauritius nguJean Rosetti. Njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa leZimbabwe lenelisekulinganisa lawa maqembu ahamba kuKiev zingutshikilobhanqa 1-1. Umgadli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili okuthi indaba ezimnandi kubalandeli beqembu leHighlanders njengoba igedi ubengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobe leSouth Africa kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano we-African Nations Championships ngowabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwama-20 kwimidlalo yomibili eliyidlalele leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanji.